isehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathi kwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kule nkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangiselusela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostadio ilizwe lonke lawana mabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawu. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule bend khona. Ibhendi liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu bakhulu kuleli lizwe ube sihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta ibhendi yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhewuka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka ku-Dust Road ezwe ukuthi lapha kathesi soku-right. Kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuba. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi. Ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuke kwenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona sihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha indlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu ekhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrocery efika kumbe $157 ngokuzwa kwami. Igrocery yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayile lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela. So-ke lokho ikho sakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba aphumela izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.